Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2019 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Makombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Makombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lo msebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Makombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMakombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisa nalamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingo complain azvo aingota home social media mo, but I think ndenda pa position yekuzonyatso kutaurira zvavari kana a full medical examination yekuzonyatso itwa pano kuzvinye tinogona kuzviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngo vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wahambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wahambona isibhedlela uMakombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthathele izindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMakombeyi, zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMakombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Makombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has the responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthindwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, bushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu leyezinyamazana zenhle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owe-town oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe-media center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dendai Mzuza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ernest Mzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo ukuthi udubo luyahamba kuhulumende ama police makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi i majority iyafeya njani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangikhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA uMnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards the non-miners actually, to
sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umsengi uthe ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le-EMA, i-Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kabafi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangenomhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiywa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini nakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Stalin Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula uCyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi, abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Okungethesa abantu sebengathi sebezama ukuya khayakha izindlu zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwonakele. Abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale, iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhumuki, akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu, lokhu kufana.
Ungathi zakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza?
Izikole eziningi vele azikayakhwe. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha, uzalungisa, kodwa endaweni eziningi ayi, abakayenzi lutho. Ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezijintshile, ezingathi sezilama-roof, zilutshwane yileze kade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Basabona uhulumende ephiwa amaqobaqoba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola. So besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintsha, kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlithwane sibile esingathi seyagridwa isingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona. Umumo lokho umubi, akula lutho. Lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye amabriji akalungiswa, bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngxabesesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi kumkhulu, abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke lempahla zangaphansi ezithoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyeni, sokungathi sokwehlile kakhulu okwaleso sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa. Amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezi izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selililutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani laseChikini.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule indawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizekile esikoleni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani lakanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezi nsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo ziyithukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelela ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Rapson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bamaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho besuke ejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi sithi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Prof Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oyePro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisi ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kweleZimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale enyakeni lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu. Sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza lamatitsha afakaza ukuthi abantwana basaloke ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program yesivile ezikolo. Qalesi le 20 ezikolo kuthe ngalunyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona. Sesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathumi amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimtshina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi yikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mtshina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kweleBritane unikeze abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapho afunda khona ingwalo zokubala esithi kukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapho besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi, uhulumende wathi kakukho emthethweni. Yilapho kulokhu kukhona. Sikeze ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengobani?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Mathema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubukeni lo emaNdebeleni labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungama ngalisa nxa kuyikuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyikuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyikuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho kasisezi asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe kuyokusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe inyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo?
Iye, ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu akibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya endoza njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe kusempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu ikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalowo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa siseza bona kusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semaNdebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani lodaba lonolo?
Ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba inkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kulenduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana Ebidlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomuntu leyaphaphatheka. Sondela eduze cheche le nhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Nawo uthole uthande umqotho iqome ngizinga nje ngiqonde ngakini. Sithela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Usaphethe isikhundla sokuba ngigcina isihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.